Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 28 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, wonke waba inhloko kahulumende uNomzana Arthur Mutambara useveze athi ibufakazi obutshengisa ukuba imali yegolide eyethulwe kuyona le iviki yindlela yokuhuquluza umnotho welizwe nje kuphela.
Okunye okwenza ukuthi isindo sedola siwe ngokuthi abantu labana Themba leZimbabwean dollar.
Omela inotho nedalela ePhalamende uNomzana Themba Mliswa uthi uza kwethula ubufakazi obukhomba ukuba owamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emapholiseni akwele Australia ukuthi wadlengulwa uqamba amanga.
Angayinonisa indaba la ukuthi ngathi balesisindo kodwa vele kawuthunu ungabaswanga.
Amatitshala athi ukutshengisela kwezisebenzi zikahulumende kuphumelele lanxa izisebenzi eziningi zibikwa bezisemsebenzini.
Thina sikhangelele ukuthi ngelusuku lwakuqala ngalezi statistics esilazo sitshengisa ukuthi amalunga ethu azwile njalo alandela umkhankaso lokubizwa kwabo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhloko kahulumende uNomzana Arthur Mutambara useveze athi ibufakazi obutshengisa ukuba imali yegolide eyethulwe kuyona le iviki yindlela yokuhuquluza umnotho welizwe nje kuphela. UMutambara uthi abavele bele mali kudala yibo abazathola ithuba lokuthenga idola leZimbabwe ngesilinganiso esisemthethweni esiphansi bese bethenga idola leZimbabwe emkambweni sitha balisebenzise ukuthenga imali yegolide abayizayithengisa bathole inzuzo edlula isilinganiso sokuphindwe kabili. Imali yegolide eyodwa ibiza amadola eMelika ayinkulungwane phose ezimbili 1824. Lokhu kwenza kube nzima ukuthi abantu makhaza bayithenge. Sixoxe lengcwethi ecubungula izomnotho uMnumzana Masimba Kujera. Saqala ngumbuza ukuthi usibona njani isisindo sedola leZimbabwe ukuthiwa sizaqiniswa imali yegolide le.
Ngokubona kwami uthi siyasebenzisa imali yalapha eZimbabwe, le mali yaseAmerica umbe yaseMelika yikho okusiphambanisayo ngoba abantu babona njengani iUS dollar lizabagcinela ivalue ukwedlula iZimbabwean dollar. Njalo sekusiba nabantu abathatha izinto ezinjengerent ngamaUS dollars ngoba bayacanga ngathi izimali zabo ziyagcinakala nxa kuyukuthi ziwuma US dollars. So sitsho ukuthi abantu abazuza amaZimbabwean dollars baye bafuna ukuthi bathengise ukuthi bazithengele ama-US dollars. So uma la ma-companies azuza izimali zawo angamaZimbabwean dollars kodwa babethenga izinto abazisebenzisayo phandle kwelizwe, labo baye bafuna ukuthi badinge i-US dollar. Yikho wenza ukuthi i-US dollar kumbe iZimbabwean dollar liwe ngoba abantu abaningi baye bedinga i-US dollar ama-companies labantu makhasi. So ngibona njengani imizamo eyokuthi idola liqine kumele ivele ekukhulumeni labantu. Okunye okwenza ukuthi isindo sedola siwe ngokuthi abantu labana Themba leZimbabwean dollar labantu Themba ukuthi liyabagcinela i-value. So njengoba kungela Themba kuZimbabwean dollar kuyenzakala ukuthi nyanga ngenyanga mihla ngemihla isisindo salo siyabe sisiwa.
kati kona ukuthi umkambo wensitha uvalwe kunzima yini kumbe vele akwenze ukuthi uvalwe njengoba ukhanya yiwo olokhu ubangela ukuthi intengo ikakhulu ezitolo ikhwele uyibona njani wena yena le ukuthi ayi black market
angiboni kwenzakala ukuthi abantu bevale imikambo le eyabantu ngoba owenzakala yikuthi abantu bazuza amayesidula abo ngendlela esithethiyeneyo so nxa befuna ukuthi bavale imikambo enjengaleyo bayabe sebevala ukuthi abantu bathole ama-US dollars ongenza ukuthi umnotho uphazamiseke kakhulu ngoba khathesi wazi ukuthi abalimi begwaye abalimi bochinda bayathola okungama-US dollar nyana for ama-products abo so uyabe sekusitsho ukuthi uyabe kungela muntu ovunyelwa ukuthenga i-US dollar kumbe ukuba ne-US dollar engibona njengani kuyinto enzima kakhulu okumele bangacabangi ngayo kumele bakhiyane lecebo elinjengalelo ngoba liyaphazamisa i-economy ukuthi angibona ukuthi iyavuka nxa kuyukuthi iphazamiswe ngendlela enjengaleyo
umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe Dalele Parliamente umnumzana Themba Mliswa uthi uza kwethula ubufakazi obutshengisa ukuba owamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emapholiseni akwele Australia ukuthi wadlengulwa uqamba amanga umliswa wake wathandana lomamangala uSusan Mutama njalo balengane bobabili eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter umliswa uthe ngesonto ntambama uza kwethula enkundleni yeZim Eye ubufakazi obuzaveza ukuthi yena lomnangagwa baqanjelwa amanga umliswa uthe amagabazi ayazi ukuthi kusinwa kudedelwana ukuthi ungaze ube ligabazi elisina kuhle kanjani kumele usuke enkundleni kodwa umtami usesine waze wedlulisa amalawulo sixoxe locubungula izamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
indaba kantombazana le uSusan Mutami iya ngokuthi uyikhangela ngalipi ilihlo njalo uyihlola kanjani kodwa ke okusalayo ukuthi usekhulumile indaba yakhe indaba egudwini kulezi insuku ukuqiniseka kwalo ongaqiniseki kwayo ke kunzima ukuthi umuntu akubambisise kodwa mina engikubonayo okwenza mphose ngithi engxenye kwenzakala lokhu ngobana siyonto elula yona leyo ikuphunga ukukhulunywa nje singalibali ukuthi ekukhulumeni kwakhe ucina echaza lezinye impawu ezibonakala ngasese komuntu lanxa zingakakhangelwa ukuthi kambe lokakutshoyo ukuthi kuyabonakala ongama-max emzimbeni walwathi wamdlengula umongameli uMnangagwa ukhanya ekhuluma into angathi uyayazi wayibona kungamanzima kodwa-ke eye kungabe kwenzakala ngoba indaba leyokudlwengula ayisiyo ndaba eyenzakala emphakathini yenzakala ngasese abantu bengazi bengaboni lutho kodwa nxa unkazana lo eseyibeka singaza ke sitsho situla amanga uyabe qamba amanga ukuthi kuthe njengoba lakwezombangazo yakho yebo kambe mina ngibone ngathi engxenye kungaba khonanyana udonsanyana lokuthi kukhona okwenzakalayo angayinonisa indaba layo ukuthi ngathi balesi sindo kodwa vele kawuthunqi ungabas wanga kayinuki ingosiwanga ukhona ukuchama ngabe kwenzakala kube sekusithi ke njengoba ithinta ezingathintwayo abantu bathandabuze besabe lokukhuluma ngakho mina kimi kunento engitshela ukuthi hayi kungabe kukhona okwenzakalayo engxenye hashi ngendlela ayibeka ngayo kodwa kukhona okukhona okwenzakalayo
sizwa kuthiwa umnumzana Themba Mliswa wake wathandana laye untombazana lo uthi ulobufakazi afuna ukubuveza obuzakhomba ukubana untombazana lo ulamanga ubona kungenzakala yini ukuthi engaba labo yini ubufakazi
hayi uThemba laye kumele phela phunga phunge njengoba kuthiwa kwathandana laye untombazana lo. Kanti ngithi nxa sokuphuma umuntu akwathandana laye kujuti kakusiko sokwedlulaki. Ngakho ke uThemba Mliswa ngaba laye ezama ukuthi aguqule izinto agconele untombazana ngoba sebehlukana. Kanti nxa untombazana lo sikhuluma ngokudlwengulwa kwakhe uSuzan lo. Yena uyathi yaleta bufakazi bani wayekhona yini edlwengula lonkazana. Kanti nxa umuntu edlwengula kuyabe ukhona yini omunye oyabe ubukele qakeza athi mina ngilabo ubufakazi bokuthi lokhu ngamanga. Kangkholwa. Kangkholwa ukuthi uThemba lapho ukhuluma into eyiyo. UThemba abe khona ezinye izinto njengoba bake bathandana. Eqinisweni ukuthi nxa untombazana lo ekubeka ngaleyo ndlela ukuthi wadlwengula ngumnankagwa. UThemba kazithulile kavale umlomo ayedinga ukunye angakhuluma ngakho. Angakhulumi ngokuthi unkazana lo ulobufakazi bokazange adlwengulwe. Hayi, lapho mina ngibona ukuthi uThemba ubufakazi angaba labo ngumlaza nje uyabe ezikhulumela izinto zakhe evela bavelela khona ngenhliziyo ebuhlungu ukuthi behlukane.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ngocubungula ezamasiko ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Izisebenzi zikahulumende eziningi zibikwa bezikhona emsebenzini izolo ngelanga lakuqala elathiwa ngelokukhalala umsebenzi njengendlela yokukhonona ngodaba lweholo abathi liphansi kakhulu. Intatheli zindaba zeStudio 7 zibhotabhote ngeziqinti zelizwe jikelele zathola ukuthi iningi alilalelanga inkuthazo yokungayi emsebenzini. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz, umnumzana Themba kuye moyo, yena othi amalunga abo awayanga emsebenzini.
Ntateli Chris, ngiyabonga umbuzo wakho. Thina njenge-Atuzi ukuphumelela komkhankaso wethu lo sizowuhlaziya ngemva kwamalanga amabili, ngokwamalanga amabili. Kodwa ma sikhangela thina ngamalunga ethu, izinga lamalunga ethu wonke phose abengekho emsebenzini. Ngokunjalo thina sikhangelela ukuthi ngelusuku lwakuqala ngalezi statistics esilazo sitshengisa ukuthi amalunga ethu azwile njalo alandela umkhankaso lokubizwa kwabo.
Manje nxa kuyikuthi alisoze lifeze injongo yenu, lizoqhubeka yini litshengisela kumbe akhona amanye njalo manyathelo elizathatha?
Esithanda ukuthi sikuchasise ebantwini kakhulu ukuthi amalanga la amabili omkhankaso wethu isandulelo omkhankaso ozayo omkhulu ngompandula. Nxa uhulumende engafuni kumbe elokhe encitsha izisebenzi iholo elaneleyo, amalanga amabili lawa aqakathekile kithi ngoba sikhangela ukuthi lezi kolo sezivalwa. Kodwa uhulumende ngalawa amalanga sifuna ukumtshengisa njalo simkhuthaze ukuthi akukukhangela izisebenzi. Impilo yonke sisenzakala kathesi ifuna i-US dollar. Laye uhulumende kwezakhe inhlelo lapha funa khona imali ufuna i-US dollar. Kunjenje izimseki ingaphansi kwakho uhulumende funa i-US dollar. Abadala baginqile amazwane kunzima. Ngokunjalo sithi thina lawa amalanga amabili lamhla kusasa indlela yokuqala sisamncenga uhulumende ukuthi akubuye sixoxe ndoda silungise indaba yeholo lezisebenzi. Engaba isiqoqodo ngoSeptemba uzahlangana lembila zithuthu. Moyo Themba kuye Atuz spokesperson.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz ubexoxa ecingweni leStudio 7 eselubhane.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende uthi ulengqoloyi eneleyo umnyaka lo, njalo uthi usezabhadala abalimi kade belokhu bengakaphiwa imali yamabele abawathengisela uhulumende. phephandaba le-News Day liludaba lokuthi abazali baphakathi kokwesabela ukuthi behlulekile ukubhadala imali yomhloliso ogatsha lwe-ZIMSEC owe-Grade 7 O-Level le-A-Level. Imali le ibimele ibhadalwe ngedola leMelika kumbe eleZimbabwe kodwa liqathaniswa lesisindo sedola leMelika. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salwanani wasakaza weStudio 7 nalisakaza njengoba zinjalo ya yazi ukuthi impilo yeZimbabwe mina ngendlela engibona ngakhona abantu laba igovernment le izisa abantu ama project okubumba lokhu lalokhu ifuta abantu bachaya izimali abantu kabaholi abantu bahamba balahlekelwa ngabantu abalahlekelwa yifundo la konke abalakho since March bethu bavetisa abantu bekweleda lapha la kahle kahle sibuswa ngabantu abanjani kahle kahle abacabangela abantu yini ama project la enziwayo la kubunjwa kwama properties njengesikolo ama clinic abantu la imali le bazayithatha ake sizameni ukucabanga kahle ukuthi kathi lapha kwezwala sikuze sibone kahle sikhulume lo government sisonkeni ukubuza ukuthi athi imali kahle kahle abantu bayithatha ake sikuvukeni abantu bakithi ngoba lapha ngani sesihlukunyezwa ngeyindle siyaxabanisana siyabophelisa imisila la ngiyabonga ngumphanda mina kulili ma west
Salunani basakazi baka Studio 7 ngali njani bonke nje labalaleli bonke nje nyangu Joshua Ncube ngokuhlala eSouth Africa kade ekhaya kuseMpala mina ngilokudana okukhulu ngabantu bakithi esintwini ngilokudana okukhulu ngoba ngiyezwa le nkulumo zabo ngiyezwa lokuthi ukubhalisa abayihlula ngobuningi babo kuyakuhlula ukubhalisa angikwazi ukuthi abantu bakithi esintwini bahlupheki kumbe basebunandini kumbe njengegqatsha lolusakhulayo lusakhulisa ukubona izinto ezakhingwa ngoyise ngesikhathi sikaSmith ngezindlu ezakhiweyo konke lezifuyo iyandanisa kakhulu ukuthi ngiyazi ukuthi kabasebenzi laba bantu abasakhulayo abaningi kodwa inkulumo zabo ngiyazizwa la into enza baxwayisa yona ukuthi qala first mbuze ukuthi uma ulimile ensimini yakho izilimo zakho zidliwa zinyamazana ngomnyaka ungatholi lutho sifa ngendlala ngendaba zezinyamazana ungakhiya cingo emasimini ufake ucingo ukuthi uzibambe lezi nyamazana uqedele ka 3 days 4 days ungazibambi uyacina ukhipha yini ucingo lwakho ukuthi lokhu kuyafana ngcono ngiyekele kumbuza kulokhu ukhiya uzazoyibambe kuphele kaye kulalizwe elizaphumba ukubuya nje kungavotwanga asihambeni siyevota noma kungalani akubhadalwa mali phela ukuvota ngento yamahara akubhadalwa mali ukuthi sesingathi hayi angibhalisanga ngoba kuyafana ngaphandle kwabantu abathi umnangagwa uright ibusi kuze kube naphaka Amen yabonga.
Studio 7, Studio 7. Ngizacela ukuthi yasinye isikhathi ke lini ithubelela ama journalists ke sizozama u rectify ama mistake engiwazwayo ekhulunywa ngabantwana. Abantwana bafuna uku lecture. Right now omunye uyakhuluma ukuthi unkomo wayenza iphutha. Unkomo wayengayiso wayengaso dictate. Unkomo was being advised by ama top 5 yakhe. Wayesekelana ne top 5 yakhe. Now sengizwa umuntu ekhuluma ngokuthi unkomo umzori umgaba wayengusekretary wezapo hayi usekretary wezapo from 1960 wayengwilliam sarura william sarura now umnota wafa engu-chair wezapo so ngingazi mina ku-ndp ukuthi umgabe wangena yini kuzapat 1963 umgabe joint ilokuzeni undaba ningisitole lo inosikala e-highfield bafoma izanu pf then kuthe ngo 1972 izaphi baniwe 1769 izaphi baniwe lezanu kwafonywa into kutwa African National Congress yayibhalwe African National Congress Zimbabwe into zakona zazimhlophe zibhalwe ngokubomvu I still remember so umzore wakuthe ngo 74 onkomo bephuma ejele umzore wabazuka wathatha iAfrican National Congress Zimbabwe wayenza iUnited African National Congress iZimbabwe wathapa futhi kubani iAfrican National Congress leyana yayizapha bathapa futhi kona phana kwaba ngama breakaway so usecretary lo abakhuluma ngayo umntaka na Sabina I don't understand ukuthi bakhuluma ngayo usecretary mina into engikhuluma ngayo ukuthi I was involved in these things even in the armed struggle asizanga saqala eMozambique kwaqaliswe eZambia kwasuka eZambia kwayiwe eTanzania eMorogoro then iMozambique got its independence in 1975 that's when nathi siyathola in 1975 thina siye Angola ngoba iAngola the Mozambique zathola independence ngesikhathi esi-1 because babe controller yini ngama Portuguese so into engiyi-understand ukuthi that's when vele sasingama factions singazwani labana izanu yayile zani layayo izipra ile zipra yayo eyakuholwa ngubani umuntu wayekhanda izipra u-Afrika Nikita Mangena so mina abantu laba bakhuluma ukuthi hayi komo njani njani I don't understand this thing so thank you very much lokwana kufuna ukuthi ke lingibize ke ngikhulume ngingakhulumi ngalapha nge-WhatsApp ingibize ngikhulume ngingi-interview ngikhulume nabo direct ngizakhuluma nabo ukuze bangizwisise i-lecture le abayitholayo esiyiyo thank you
basakazi ngivuka njani lo mthokazi omuhle yonke indawo lapho elikhona okhulumayo ngomkhosi Mathanda ngisesentshureni akho ke ngokuzalwa ngisegwande alisuphi anti ke ngibe nesicelo lami kubo gift dube lapha labo njengamiri ngomo kuba sala lami ke limbaleli kodwa amhawu bani kunini kambe nini lokho engiphosela abantu kodwa lokho ikhahlele lezinangeni ngiphosela ikhahlele lezinangeni yazi ngiyakhala ngiyandizwa leyabakhuluma abantu kuba kodwa kula madama amanyazo yakho kuyinto enhle kodwa ke mina ngikhala ngamachina amachina wona la aza sibulalela idizwe ngoba ayikho mina into esengiyibonile asebenzi aphandle lokho besimoshela izinto inizwe liyaphela lokho elikhonolezwa yichina kancane kancane la axotsha abelungu axotsha abelungu izenpf wathi akabafuni bafuna ukuzibusa kodwa ngathi sesiyabona nanku kodwa sesibuswa ngesinye isizwe samachina sizazokhala okukhulu kakhulu isizwe lesabantu abakho right abo machina indaba abakho right mabe babasiphathele izizwe basithathela and yonke into ingaphathwa yiba kulawo into ezosilungela thina singabantu abasezizwe ngiyabonga ngithokoza ukuthi ngitshele i-odm lekwayo
njani basakele ze-Studio 7 siyalibingelela bonga msebenzi wonke omhle kangaka elisenzela wona usinikeza i-news mina ngifuna ukukhuluma ngo-Jonathan Moyo u-Jonathan Moyo uhlezi khona le-Kenya kodwa ulandisa izindaba zeZimbabwe ufunani ku-3PC u-Jonathan ufunani ngama-structures e-3PC abe sengena nthi vele ngumdilize abe sengena ke kuma-structures ahambe edilize iwumsebenzi ka-Jonathan ngicela astop into yakhe la ekhulumayo nonsense. Tina umuntu esimlandelayo siyamazi. Topi di Jonathan. Yekela khona ukukhulumayo.
Injani Studio 7? Ha ngapha thina iBlawayo ngapha hayi kungcono konokuzodlwa ngudlwangu hayi kungcono ukuthula hayi. Asikakubone ethawini emathawini asikakubone sikuzwela emakhaya komtoko le. Ha lapha eBlawayo hayi akulalutho sibili sesiluzwiki. Sizuza komtoko lapho labantu khona abachayiwe hayi eBlawayo hayi akula problem.
Salunani basakazi baka Studio 7. Ngali njani? Donke nje labalaleli. Kenji, Nyangu Joshua Ncube, ngokuhlala eSouth Africa, ngikhaya kuseGwale. Mina ngilokudana okukhulu nabantu bakithi esintwini. Ngilokudana okukhulu ngoba ngiyezwa, ngenkulumo zabo ngiyezwa lokuthi ukubhalisa abayihlula ngobuningi babo kuyahlula ukubhalisa. Angikwazi ukuthi abantu bakithi esintwini bahluphekile, kumbe basebunandini, kumbe njengegatsha lolu lusakhulayo lusakhulisa ukubona izinto ezathengwa ngoyise ngesikhathi sikaSmithi. Lezindlu ezakhiweyo konke lezifuyo iyandanisa kakhulu ukuthi ngiyazi ukuthi kabasebenzi laba bantu abasakhulayo abaningi kodwa inkulumo zabo ngiyazizwa la into enza baxwayisa yona yokuthi qala first mbuze ukuthi uma ulimile ensimini yakho izilimo zakho zidliwa zinyamazana ngomnyaka ungatholi lutho sifa ngendlala ngendaba zezinyamazana ungakhiya cingo emasimini ufake ucingo ukuthi uzibambe lezinyamazana uqedele uba 3 days 4 days ungazibambi uyacina ukhipha yini ucingo lwakho ukuthi alukho kuyafana ngcono ngiyekele kumbuza kulokhu ukhiya uzazuyibambe kuphele so ngikutshola lapho ukuthi uma bona ke thina nana asisoze siyivota thina kuyafana lokhu into enza batshela yona yokuthi uma ungavotanga kuyafana nalokuthi wena uthi leli bandla elibusayo elilo elibusayo li right kuwe, angekuyivoteli inibandla ngoba leli elibusayo li right, uyabona. Kodwa umuntu olengqondo ngithi kumbe ngubaba kumbe ngumama oyisakhamuzi olabantwana, engabheki ubaba, engabheki kabheke lemuli yakhe ukubana kayisebenzi, iyahawula. Laba bangabafana sebekhethe abantwana babantu abalobulanga, kambe kulungele yini ukuthi umntwana ehlale nomntana nomuntu la uze uhlale nomntana nomuntu egumeni ungazange la yenza zona izivumelwano labakibo kamntwana ngendaba zokuswela, ngendaba zokungasebenzi. Asizameni baba bantu bakithi esintwini, asizameni ngamandla wonke, singalahli imbele kunokufela, uyabona, ukuthi asivoteni loba kunjani, loba kunjani asivoteni. Ngizalitshena ngokuthi uyabona ilizwe lingaze liliwe njengobana salwa ngesikhathi sikaSmith ngezibhamu, kusifa abantu kusenziwa yonke kuliwa ngezibhamu, kodwa ekugcineni kwathiwa asihlaleni phansi sivote. Alizange lithathwe ngokuthi kuthiwa sekudutyulweni sekurayithi ilizwe selikhethwe mbani, kodwa asihlaleni phansi sivote. Sahlala phansi savota ilizwe labuye, kaye kulalilizwe elizaphumba ukubuya nje kungavotwanga. Asihambeni siyevota noma kungalani, akubhadalwa mali phela ukuvota, yinto yamahhara.
Siyabonga balaleli bethu, leyo bekuyimbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli welizwe leMelika umnumzana Donald Trump ubesedolobheni leWashington DC kuyona le iviki okwakuqala selokhu wanqotshwa kukhetho ngumongameli Joe Biden. UTrump wenze imihlangano labalandeli bakhe ebazisa ukuthi uzancintisa njalo kukhetho oluzayo edinga ukuba ngumongameli welizwe. Sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Yebo Nkomo.
Baba Gandhi nabalaleli ninjani? UDonald Trump amathuba akhe ukuthi aphenduke anciphe kakhulu. Asimboni ephumelela kule nqubo eqhubekayo ecwaninga ngokwenzeka ngalesi yasikhathi. Simbona engumuntu ama-Democrats ezamethesa icala elingase limvimbe ukuthi aphinde abuye ezozama ukuthi ame okhethweni lololuzayo, ngoba futhi okunye esikubona lapha ezakusebenzisa ama-Democrats kakhulu yikuthi uTrump siyakwazi ukuthi kade vele kulozokozoko oluthi ubedla sitsha sinye noPutin. Kulokhu ke ukuqhubeka manje kulempi ekhona phakathi kweRussia neUkraine, siyabona ukungenela kweAmerica ukuthi ingene kakhulu ekuzameni ukulekelela iUkraine, ngoba kubo kakhulukazi amaDemocrats asetholile into abangayiphindiselela ngayo kuPutin, ngoba siyakwazi phela ukuthi uPutin uyena owona iparty Hillary Clinton. Kushuthi yinto nje singathuma sikhuluma ngayo lena, sixhumanise izinto zibe nengi, sibuyela emuva ukuthi sibone ukuthi sifika kanjani kulokhu esikhuluma ngakho. Uma ngithi mina uDonald Trump amathuba okuthi abuyele bazakwenza ukuthi ebe mancane kakhulu, nothi nje ukuthi kuze kufike ukuthi avotele, bazovele bamvimbe ukuthi kungafiki lelo thuba lokuthi ame okhethwe, ngoba okukhona manje ukuthi nalaba abahleli kulolu cwaningo siyabona ukuthi ngabantu ikakhulukazi abanga kuleli cele lama Democrats. Yebo kambe udaba olufana nalolu luyaluhlalelwe ezingeni lwawo wonke amaqembu nje azepolitiki, kodwa nje siyabona nje ngendlela okuqulwa ngalo ukuthi kukhanya ungathi ikhuba liyatshona kakhulu.
Umnumzana Zenzo Nkomo ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uweke waba inhloko kahulumende umnumzana Arthur Mutambara useveze athi ubufakazi obutshengisa ukuba imali yegolide eyethulwe kuyona le iviki yindlela yokuhuquluza umnotho welizwe nje kuphela. Omela inotho nedalela eParliament umnumzana Themba Mliswa uthi uza kwethula ubufakazi bokuthi owamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa uSusan Mutami esithi wadlengula uqamba amanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.